ngibona ungwaye umthetho wayo ibond imali engasebenziyo. Kolapha sebebona nje ukuthi they are failing to acquire i-forex currency, i-foreign currency ngendlela ezifaneleyo. Kutho ukuthi ngezinye iindlela akutho ukuthi imali leyo bebengayifuni, but it was a measure ukuthi bona ngeke bayiphumise beyinikeza abanye abantu. But now the system is ama-embassy nama-NGOs la baye beyisebenzisa njani ukuthi the system ekhona ukuthi ungene eshop xa uyabe yiphumisa njani isebenza khonapho khonapho yini njengoba izinto zonke ziyacharged i-NGOs.
So ngokukhuluma kwabo bathi kumele umuntu ayitshintshise emkambo webhanga, akumelanga la ukuthi uyisebenzise yini.
Umthetho lowo kawuphumi kahle kahle ngoba into abona ukuthi kathesi ngiyabe ngikwani futhi mina ngiyisebenzise leyo mali, ngingayisebenzisa kube kuhle njeyana, kodwa omunye lo oseceleni la imali yakhe useyitholile efana nami. Iwehlukanisa abantu ngento efanayo, kati lo ulayo imali mina ngilayo, lwani ulayo umehluko wakhona ungazi konabo.
Singathi wena ubona ngazani sebedinga imali yakwamanye amazwe ngendlela eziphanze?
Ikudinga imali ngendlela eziphanze ngoba le imali ayitholakali le. Kahle kahle bona ukubehlula ukuthi imali bayisebenzise okumqoka kuyini umuntu onke abeyiphethe. Into nje ukuthi bayehluleke ukuthi babe nokuthembeka ukuthi umuntu imali yakhe ingagcineka yini ukuthi bayithole futhi ke leyo mali. Kathi ngokuyibamba kwaba babekwenzile khonokho babeyibambile nje besesaba ukuthi bayengeza abantu imali ngendlela ababezifuna. Kodwa i-foreign currency yakhona beyifuna.